Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokwethula umbiko kunanzo kweviki yamasiko eCulture Week, uMohato uthe ibandla leZANU-PF lizimisele ukuqhuba ukhetho olunokuthula njalo ukhuthaze izakhamizi ebulamba ukuthi zimanyane zisebenze ndawonye ukuze ilizwe lithuthuke. Lapho simbuza ukuthi baza kwamukela na impumela yokhetho lapho bethe banqotshwa, uMohato uthi abasoze bagengula uhulumende okhethwe nguZulu.
If you lose, you've lost. ZANU-PF is not the one that is going to power.
Odliweyo kudliwe, onqobileyo onqobile. IZANU-PF ayisiwe lamandla. Abantu beZimbabwe yibo abalamandla. Abantu bangasikhupha siyaphuma. Singenzani? Ngoba liyabe selisikhiphile. IZANU-PF sibusa libuzo njalo ayisilo kuthi, ayikho umkamba zebuzo. Ku-Operation Restore Legacy asokuthi lathatha umbuso, kwaba ngumvukela wabantu lephalamende. Wonke umuntu wathi kahambe umkamba. Abe kwakulibuzo bayiza kuthi, kodwa uzihlalele kuthi nemzimane. Azange washo kulutho.
UMohato uthi kakwazi lokuthi kugqilibezelwa njani kukhetho, njalo uthi ikomishini yabona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC iluhlangothi oluzimele lodwa olungelani lebandla leZANU-PF. Uthi bavumelana lamabandla aphikisayo ukuthi kubunjwe likomishini.
Angazi mina ukuthi kuribha njani njengoba ngivele ngingazi lokuthi unqotshwa njani kukhetho.
I don't know what this is all about.
Angazi ukuthi wakuthatha ngokuthi iZANU-PF izasilizezela kukhetho. Ukhetho lukhutshwa yizeko ezimele yodwa. Akula muntu eZANU-PF kuje. Angazi ukuthi bakuthatha ngalokho.
Esethula umbiko wakhe wezamasiko, uMohato uthi kubalulekile ukuthi uZulu akhumbule amasiko akhe, ikakhulu ngalesi sikhathi kukhangelelwe ukhetho. Uthi uZulu kumele ahlalisane kuhle lanxa kulokwehlukana kwembono ngezombusazwe.
We come from a long way.
Bakithi, sivela khatshana njalo sekuyisikhathi sokuthi leli lizwe liphumelele. Singakwenza lokhu nxa sibambene kulokuzwanana. Akumelanga siqhabane. Sikhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zihambe kukhetho ngokuthula, kungabi nokuxhobozela, kube ukhetho olungela ngxabano.
UMnumzana Mohato uthi umhlaba uzimisele ukuncedisa leZimbabwe, kodwa usafuna ukubona ukuthi kambe ukhetho luza kuqhutshwa ngokuthula na kungela ukukhonona.
Njengomsekeli kamongameli, ngike ngathunywa ngumongameli ngisiya emazweni ase-Asia le-Europe. Ngisiyabatshela ngombuso wethu lalokhu esikumelayo. Kodwa kwakathe sisenza kuhle, kodwa basamelele ukubona ukuqhutshwa kokhetho ngokuthula kungelakuthandabuza ngempumelo. Singehluleka ukwenza lokho, izabo zazijikela. Unxiwa yindlela ngowakho.
Kulo mkhosi lapho bekunazwa khona isiko lababirwa, bekunesiphathamandla zikahulumende ezibalisa uMnumzana Abednego Ncube loKazembe Kazembe, izinduna, amalungu edale lephalamende kanye nezakhamizi zebulamba. Ngimele iStudio 7 ngiseGungu eBulamba ngingu-Abednego Ncube.